Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 14 kuLwezi 2024 ngokepsitube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC siza kuthi gwaqa kwele Brazil ngovulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi.
Abatshayeli bezimota ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo.
Nginokuthaba kakhulu athi nginokuthokoza kakhulu mayelana nodaba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kwele Botswana uthi uzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lekumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzikazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngelemelika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump nguZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano weNATO bebhadale imali enengi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa elemelika kwisivumelwano seParis Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano weSADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngelemelika phansi kwarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump. Abatshayeli bezimota ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo. Bathi kugcwele amasosha, amapolisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Port Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Forgetting Mpofu odabuka eZimbabwe oselesuku esemaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimota ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma yini la, ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu utshoni baba?
Ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo elifuna ukuthi bona kuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba abantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi babe kuyavuma benzokusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amashaka apake lana afika rough like 300 ngoba since basifale ngo-10 ekuseni until namanje amashaka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisa ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfo wethu na esidibane naye lapho enhlanganeni yomsebenzi wamathakhe uyathuka uyasaba ngoba manje kugcwele amasosha aphethe izibhamu singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuthenga i-airtime ukuthi sifonele imtenethi bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kudayile asinalutho eyokudla singena ekuseni amaputho sibe ngabantu abaphumayo ntambama kodwa ukudla sika asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakalani ngoba yonke into imile ibhoti ivamise amasakho onke aphethe izibhamu
Ye amasosha lamapolisa balitshela bezithini?
Eh kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi si understand ani bathi bona mabesho bathi sifuni and ba promise bathi iyaphuma. Njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegarage ngiyothenga i-airtime. Ngicabanga abafowethu laphana bemini ngiyabuza ngithi kuba uhamba njani bafowethu ngoba semnyameni lapho nise but hayi umongameli oza ngiyena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhulile basefu mabe laphayana then basekulento abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu emathrakini so asazi ukuthi solala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa ayi kusuke ngithuke ngoba laba abantu baningi kakhulu ngabe
ye kodwa sizobona ngizani kuyaphetha ngani khonokho liyacina kenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabo driver bese silento kade sisicabanga sithi right kungabe kungela moto ezibuyayo from there bese sifisa ukuthi sibambe amaline wonke lawa singene ngenkani siyebhoda sifike lesishaya amagedi namatrakhi siphuma kodwa sabuya sabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha bangathi lesiteke bathini le strike basebenzisana naso so bathi sikhululeke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi nalabamile abafuna ukwenza isitrike ebusuku and ma benza leyo nto njengamanje khuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-tracker about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha izithiyo kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga balungisa ilizwe nawo and endlela engibona ngakhona ungathi ngoba lokho because ngalowo mongameli amufise ukuthi angene ufikile lawa batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle
so ibhoda lapho oquma khona kuthiwa kungaphi lapho wena okumele ukhrose khona
okwamanje la eMozambique kumele ngiqale ngiyotempisa i-passport bathi kuse kilometer 4 eMozambique then bese ngisiya e-South Africa bathi yilibombo ibhoda yakhona yase-South Africa bathi yilibombo kodwa wonke la mabhoda avaliwe okhomba khona ukuthi la bantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyiyenza banesifiso and banamandla babambisene beyi-group bayasho ukuthi nonto lezoyenzeka bazoyenza iziyashiyo ekugcineni ngaleyo ndlela abafisa ukuthi kwenzakala khona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjalo
lo ngumnumzana Forget Mpofu umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa ngestudio 7 esemaputo kwele Mozambique Abezimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Duma Boko oweBotswana omutsha othi uzalungisela abezimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo wetax kodwa abanye abeBotswana abajabule inyathelo leli Intethele izindaba yesitudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubhoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi labezimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi liyenza imisebenzi engafunwa abeBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Bhoko yamukelwe ngezandla zombili ngabezimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacathelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo liga mongameli Bhoko lizabanyela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi
mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba luka president omutsha othi ufuna ukusinikeza ama-permit ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izweni ungalamaphepha kunzima kakhulu balama-challenges amaningi but mawusulamaphepha kuba ngcono ngoba uyabe usuhleli okusemthethweni
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ungumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha usho ukuthi lelizwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indawo yangkhona is just a win-win situation. Okungangokuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanans. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot ku economy yes Botswana. Bayakhondubutha ngendlela eziningi, bayenza imisebenzi eminingi kakhulu, kodwa khonoku ukuthi gabala maphepha basebenza becatsha, bake babotshwe kwenziweni, ku-affecta abantu ababasebenzelayo, ku-affecta labo.
Okuhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma laye uthi bayakwamukela ukukhulunywa uMongameli Boko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ungalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethatha advantage ukuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhe indlu phele ithi siphelile abotshwe ngamapolisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga ukuthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya beyakho so contributing kwi-economy la. Nxa u-apply le permit abantu got currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana yona ithizalinda ukuthi umphathi ntambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana lomzana Tikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusitsho ukuthi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying unemployment rate. They're already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwa abeZimbabwe amaphepha okusebenza. Ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Boko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Boko ufundise umphathi ntambo wendaba zaphakathi kwelizwe leBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bakuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Pass Mkhware wayelesikhundla esiphezulu esisotsheni nguye umphathi ntambo wogatsha lo Labour and Home Affairs. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Sizwe ezwela ngamaphichane. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi zokuba jolo kula bantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabe Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba empumalanga yakwele Ukraine njalo balakho ukuthumba inye njalo indawo esiduzane laleyi. Kweziphathelene leMelika. Onqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela umnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba urhulumente wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye weziphathamandla lezi ngobe lilunga ledala lepalamende elecongress umnumzana Matt Gates ukuba ligqwetha elikhulu likarhulumente wa-Attorney General. UGates ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa yikomiti yeCongress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi uwazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko karhulumente. Iziphathamandla ezincenyi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe yale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Ukuhlaziya lolu daba umntukameli inkomo weStudio 7 uqoqelo olandela ezombusazo weMelika umnumzana Diva Dube.
Umnumzana uDonald Trump sikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili. Kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi inqabe siyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esikubonayo njengalokho ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abathengisela ukuthi ngabathi ababemelana naye kusuka ngesikhathi lesana esekhanye ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane lawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu ofana labo Elon Musk ngabantu abekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhona ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangela lokunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babonkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthethosisekelo waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo lawa nalawa ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayephatha izikhundla esifana lasenisana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress ngaka ukuthi bengalandela umthethosisekelo iConstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nxa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi i-politics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abafisayo noma ngithi ama-appointments abafisayo bayahlomule. So okungangokuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi ibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelise ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho, okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe lelizwe leMelika. Esibona ukuthi ukuze sizoqhubekela phambili lokho kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlawumbe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlawumbe selingathola lisethubeni ukuthi bayenelise ukuthi babe le-diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe leMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni lomtukamelinkomo weStudio 7 esePhilitane. Ukhangelelwe ukuba umonyano weSADC uzaqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo ozahlolisisa impumelo yokhetho lweMozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kweNamibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uzagugela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba Mnangagwa kuthiwa wangenela kukhetho olwaqhutshwa emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeFreedom Alliance, lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala kutshale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi yeSADC region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona okusibile ukubana kuxazulula iindaba zokwezena lezi okwenzakala eMozambique, okwenzakele eBotswana, okwenzakale laseMauritius nalokho esukhangelele ukwenzakala eNamibia. So njengoba-ke isikhathi lesi umongameli webe nguye umgcinisihlalo welokuzeni wehlanganiso le eSADC bekubalulekile ukubona kwenzakale khona ukuba akula nto ephalile ombe emangalisayo ne-amnis nxa sikhuluma ngesikhiwa i-procedure yonto kumele ivule yenzakale khona sikhangelelane sisibonisane njengequla elesandla.
Yes, yawuza kakhulu ngegolide. Siyezwa lapha abancube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eleZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sithi eNamibia kule South Africa.
Umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadiki njalo futhi ukuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguyobamba intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye uthi intsho lwenzakala inguquko yakhona iyamethusa kanti ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi linamabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe thina ke siyawukhwabitha lo umhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluse Mozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhunywa ukungenela kwabo lapha ekhethweni le South Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela le Mozambique abasiki bebunda bayathi ukuthi khona kulokungenela ikungenela iZimbabwe ngoba isilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile. So umhlangano lo khona lo kakhulu uyilitmus test kumbe singathi uyisipimo kuye izanu lo mongameli wayo.
Yeah, kona poke chuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani kona kungazani kumbamba ikhonzi la akunjalo
mina kamboni bana ngabe kunjalo usihluphe sifika sibe nalo ukuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqhathaniswa ngabe kusenzakala kwezinye indawo lela elakithi lapha eZimbabwe isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo singabe simangalisa ngendlela into evele bezihamba ngazo khonaphana ngoba yabona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi bona inhlanganiso yabantu ya people driven esikwenzayo kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose la bantu abayiwo abawuthethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi so yikubona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza besithi is a listening president ukuthi ngisele yona uyalalela ukuthi uzihamba njani umumobani nxa inguquko yenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba njalo kuyindlela abantu abaze ngayo endaweni yabo khona ngale azihede abantu besithi kona tani thina siyangenela emaphethweni abo kubesekunzeukuthi kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kathesho eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona bane khuluma so abantu besingathi ngabantu basomele bethi bona abantu be-UDI UDC sebengenela yini ukhetho lwase-South Africa na ayisibo vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nabo ibiza abangani babo sake sabona even umongameli u-HH wasezambia ebiza obaba othamisa nabanye akusiyo nto embi but ayisiko ukuthi wena uyamsho ungenele ekhethweni nxa uthe wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity futhi lama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa ngasho kuyithi esikwenzayo
baba Ncube vala khonapho ngamafushane
ngiyadana-ke nxa nisizwa ubaba uchuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni selihlala i-50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu besekumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungene omunye kungala muntu even one ofileyo kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki ochuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo chuma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakhokheli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le-50 years kumele livume uzulu nxa engasalifuni njengoba evele ngalifuni uzulu eZimbabwe
lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF Bekhoka ke Studio 7. Sokusikhathi sokuzwa imbono yenu ninabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyalibusisa, siyalibusisa ntambamenhle nina abahle abase Zimbabwe. Sibulise neStudio 7 kunye nonke, sikhala njengale i-cancer ekhona eyaseZimbabwe. Umuntu otungu president abesehluleka ngento yakhe ukulungiswa kwakhe esegijima. Ase siyangena kumakhelwane nasi Mozambique usetravelling usesehluleka lokuthi ayilungise njengoba nguye aqalisayo. Yebo yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyovotela uMozambique ruling party kuwe kusala kuwochokele awula mali yakho oyisebenzisayo elizweni kuke stuck kumile. Ungavotela umuntu othatha into zabantu lesavela sakubona bethatha into zezapho 1980 namanje bayehluleka ukuthi belethe into zezapho because namasela izano yisela not amashona izano kakhe sile khesembi espredayo angazathi ukuthayisa emabeleni abantu izano sahlupheka.
Ye kwistudio 7 livuka njani basazibetha abahle izano PF into ya istrategy sayo lesi yasiqala kudala ile minyaka labo more than 20 to 30 years iyenza lento ikhonze kabi ukubhala abantu yikho la iqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe le nto eyibhalela abantu hayi hayi ayikhona. IZANU PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhala kuphela ngonyaka ababhala abantu ka-3 noma ka-4 kodwa into ekuhola kuyabo i-50 kg lihole liyishayane liyi-10 sekubhaliwe one singonyaka. So la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulina abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masimini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulowo bhala. So yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuya kuthiwa hhayi sigade ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto eyikhonzileyo futhi lokhu kodwa ke athina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khona ukufuthi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakithi bebe sebekhohlwa ke khona lokhu maso kufika izikhathi zokuthi kuyevotwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho. Yathola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa iZANU PF lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni iZANU PF ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko elisezikho abantu beqala ukukhala kathi vele yi-strategy seZANU PF esokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli beStudio 7 hayi nti lami ingene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha phathi ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu thina la sokuwonakali kakhulu sisaqhubeka shuwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela ekhonile kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi akukho la iZANU PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona mathina abasasisikhona 1980 until today akulatshintshi oluya phambili.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo hayi ke isikhathi asisavumi lingakhohlwa i-livedok yalandela olivalelisayo ngenjabulo ngumtembu osithembayo uGibbs Dube lalelani i-livedok.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.